loba kule esithi khona i-communist democracy njengaleyana eyenziwe eChina leyana ukuthi abantu bayahlangana ema-reserve kumbe grassroots level bakhethe ama-representative kungenzakala mfowethu ukuthi u-communist system kungaba lokhetho kodwa ukhetho lwakhona luyabe lungathi lu-manage i-central government kodwa ukhetho olwe-Russia into yokuqala vele inza lubole ukuthi abaphikisayo uhulumende bayaliswa ukuncintisa bayaboshwa abanye bebulawa kutho ukuthi vele awusoze ungene kukhetho abantu abancintisayo bengekho kuyafana nokuthi hhayi le ndaza idlala iyodwa kungela-dynamos
zingathi ukhetho lolu luyafana yini loluqhutshwa ezimbabwe njalo nxa kusaziwa vele udumbano zanqoba pho lwenzelwani ukhetho
angiye ngithi ngoba phela izimbabwe abalale bayakwazi ukuthi i-constitutional democracy kukhona umthetho uthi wona kakube lamaqembu aphikisayo kubhaliwe emthethweni lo mthetho wokukhetha ukhona inkinga yokuthi laba ababusayo yibo abaphazamisa umthetho wakhona futhi khona yi-state capture kuyalungiseka awusuze kufani ngaye kule ndlela zokuthi amavoti akaZulu agcinwe alungisiswe kulabe kulungile ukuthi asinge sifananise ukhetho lwe-Russia lwezimbabwe hhayi lapho siyabe sesingathi sesedlula umngcele
ye singathi-ke nxa kuvele phela kusobala ukuthi umnumzana uputin uyanqoba busi kusuba labanye amazwe kuthiwa vele umnumzana ubanibani la uyanqoba pho ukhetho ngolwane
lo ngumbuzo omuhle kakhulu uyabona mfowethu ilungelo lokuya ukukhetho lokuyakhetha lokuma elayinini uvota lilungelo thina elibhaliwe isekele sombuso kutho ukuthi nxa laba nxa loba kusaziwa ukuthi ukhetho lwakhona luyabhidlizeka kusobala ukuthi thina ngokwethu njengezizana zezimbabwe sitshengisele ngokuyavota nxa bona bezantshintsha impumelo yakhona sebentshintshe ekubaleni utsho kungokwabo kodwa thina vele sesitshengisele ukuthi hhayi sifuna ukusebenzisa ilungelo lethu nxa thina sivote ezimbabwe lapha akwaziwa ukuthi uzanqoba ngobani kodwa onqobayo uyabe nqoba ngokuthi kuyacilibezelwa kuvalwa amavoti engekho yikho ngisithi mina kuthiyene lalokwezimbabwe.